Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 21 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye balahlekile.
Kodwa ngahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreator ahamba ewange lapha emakhelwane ama-power station maningi ama-power station asevulwa ukhangele echief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhonapha echief.
Abasakhulayo bebandla le-CCC bathi abanye babo elizweni lonke jikelele kumele babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 besuse uhulumende osembusweni ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe.
Indaba yethu yaphelele ikhothi. Sikhothi ikhothi yalahle udanga lethu nxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa amaphepha.
Elebotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe ngoba lisithi iningi alilazizathu ezilomkanjo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye baziphuphela. Udaba lokuthi ongcono phakathi kwababili laba ngubani lulumathe enkundleni yokuxhumana eTwitter lapho abanye iningi abasakhulayo bathi uSmith wayengcono ngoba wabusa ilizwe liphakathi kwezijeziso zenotho kodwa wenelisa ukuthi ilizwe alizange libe lodubo olukhona njalo lezakhiwo lemigwaqo eyakhiwa ngesikhathi sombuso kaSmith lokhu kuqinile kule migwaqo eyakhwa phansi kukahulumende wakathesi othi yena ngemva kwenyanga ezilutshwana nje uthole imigwaqo yakhona isimangobongobo. Umnangagwa esethula amazwi okuvalelisa umuyi uretired Major General Sydney Bebe emathuneni eHeroes Acre eHarare izolo uthe kangeke wafaniswa loSmith ngoba wayengumhuquluzi wenotho njalo ezonda abensundu. Amazwi kamnangagwa aphathe lodlakela oluqhamuke esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali echidungiza ngeviki edluleyo lezinye indaba ezichiyechiyeneyo. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ukuze basuse uhulumende ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla yilokhu ikhuphuka ezitolo mihla ngemihla. Abongi labongikazi sebekhalele umsebenzi njalo inengi likhala ngokucitshwa kwamagetsi lamanzi mahlayana. Umnumzana Tinashe Kambarami umgcinisihlalo wokugatsha lwezabatsha kubandla le-CCC esigabeni sakoBulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende okhokhelwa libandla le-ZANU-PF ubhidliza impilo kaZulu ikakhulu eyabasakhulayo.
Sibe le program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula ama youth awesowethu asukuma ngobunengi bawo elwisa apartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu lokhu kwayenzwa ngabantwana abangabontanga eSouth Africa yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu elakusasa elabantwana bethu sibe lemsebenzi into zihambe kuhle elizweni sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu bayadubeka bayahlupheka abala kudla abala mali imali abaziholayo lalabo abasebenzayo azithengi izibhedlela zila mithi akula manzi akula magetsi into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma RTGS abawatholayo so lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise but thina njengabatsha njengabontanga esikwaziyo ukuthi laba abantu laba lomlanga gwalezana uPF bamosha impilo yethu eyabatsha impilo emoshakalayo ayisiwe abantu be-triple C kumbe be-opposition kuphela abatsha abakuzana uPF lawo bayadubeka njengathi kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongela le idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle abakwazi ukutshontsha njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iso wethu uprising eyenzakala eSouth Africa sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Dinashe Kambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha ebandleni le-CCC esigabeni sakoBulawayo. Siphinde saxoxa losakhulayo njalo isiphatha amandla sebandla lezano PF eBinga umnumzana kulakwashe Mavula Munsaka.
Ama youth e-CCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ofulumende ukuthi ebayenzele konke. Ufulumende sebakreatele environment kwenzeke ukuthi labo benza amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona yikho ukuthi ilizwe lilunge yikho ukuthi izinto zethu zisihambele kodwa hatshi ayisikho ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli kodwa bona bavala amehlo bavala nendlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo crowd iyarevitalizewa kathesi sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi ithi bayalima bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil kuyenzeka lokhu kusegcekeni ama-youth amanye seqalisa ukungena umsebenzi amanye azangena sile mayini njalo khonapha njengomzekelo seBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati amabhoti ohulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa hamba ewanke lapha emakhelwane ama-power station maningi ama-power station asevulwa ukhangele echief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikhonapha echief thina khonapha eBinga sebesenzela igwaisha ngani demu inkalakata yedamu sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi eBinga sifuthe amanzi la ahambe straight eyokobulawayo futhi eqala ethelele lapha eBinga siyenze i-irrigation yethu silime abatsha bakubhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani uthi uhulumende enjani ebasapoti kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke laba ababe-CCC laba sifuthi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla lezanu PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla kuvela kuhulumende lokunye, yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi izanu PF ithi silinika ukuthi linalezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu lezanu PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekahulumende. Abasakhula abakuzanu PF bathola umbono owezanu PF, bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa, bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo okuthiyeneyo akula ophiwa yizanu PF. Abe-TCC basibabonayo bayesaba even ukuyethatha izimali kumabhenki, bathi ngokwezanu PF thina sihambi. Laba kufuna yikuqala kuphela besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. Abezanu PF kathesi ungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abezanu PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala eBhinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi, ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isikanda kuvula, eyinye eLubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala kudistrict kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme ikotko belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngakhambe endaweni yabo lusulu besupply province yonke idla ivele eBhinga, bazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo ngimtshoyo abatsha bakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abezanu PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayazi ibala lithi empowerment, bayazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-TCC babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele, i-TCC asozivuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni, asikhangelenini sikhale seceleni, akubancedi. Sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lisebenzelana labezanu PF liyakhe ilizwe lonke. Labo ngapha eBhinga sithi muzethu belekamwibiya tuyagebia inyika yesu mupati wakamba nyika iyakwa abeni bayo.
Alo ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Musaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBhinga, wabekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eBhinga ekalonga esiyabhuwa. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele-International Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe, ngoba lisithi iningi alilazi zatho ezilomkanjo. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify.
Singeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abatshiya ukuba yiziphepheli kwamanye amazwe bethusimela kithi, yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi iziphepheli ezifika 100 ezidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. AbeDRC laba babekhala ngendlala, kodwa eBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba yiziphepheli ngokugcweleyo. kusenjalo kusele iziphepheli ezinlutshwane kakhulu ezidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke refugee camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumente weBotswana wehlisa kakhulu inani leziphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana labomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. This is court yalahle udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lowo sikumelele ukuthi singezwa iUnited Nations layo siyasilahla kulanto abayenzayo. Kodwa United Nations lugatsha olungabe luyasiprotector, kodwa it seems United Nations is now political. Isisetshenziswa ngama-politician to achieve their political agendas. So there is no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalela soluqala ukuqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisiba nzima. On daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzenzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esikunzima ndoda kakhulu. Sicela ukuthi nxa ngabe kulama-organizations angasinceda ngaphandle lapha asincede ngoba yisituation esikuyo inzima. Asisakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kuhle silabo abantu abethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose iziphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka 2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingu Qondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC. Chabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umdlali wokugijima uIsaac Mbofu oweZimbabwe ogijima wacatshela abanye emjahweni wenzelwa kule South Africa kodwa katholanga isicoco lemali eyi 50,000 rands ngoba iskipa ayisigqokile singela nombolo emhlane useze wathiwa nguye owanqobayo. Kodwa leli phephandaba lithi uMpofu kasoze ayiphiwe imali ayemele ayithole. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa ayehlulekile ukucitha abongi labongokazi kade betshengisela esibhedlela separirenyathwa eHarare izolo. Kuthi kwezinye izigaba zelizwe abongi labongikazi kabayanga emsebenzini. Okwamanje ke sikhangeleke ezenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 nalezi sakaza njengoba zinjalo. Ngibingelele bonke abantu umhlaba wonke eliphelele. Mina nguBanda Moyo kuward 9 kuGomokwama Village Kondolwane. Lapha ngitasikhuzeni imhlolo bakithi iZanu iyabuya izokhampena lapha esigabeni sikaNdolwane inika abantwana utshwala, intshengu, ingwebu. Lokho asivumelani lakho singabahlali sithi no. No kuleyo mhlolo njalo abantwana bayatshayana batshontshelana amabhasikili sithi hayi kungakhampena kodwa kungayezwa sikhala ngabantwana ukuthi bayadakwa ugovernment ebeyezonika abantwana utshwala sihlupheka kangaka kula maphilisi siphila nzima kangaka besibulalela abantwana. Ngiyabonga uBanda.
Salibonani basakazi boStudio 7 nabalaleli boStudio 7 likhuluma lomlilo wasenkaya kodwa ngisebenzani lapho eSouth Africa eJohannesburg. kulebo yami ngiyiwani mhlawumbe nabanye labo bantu sibona ngokufana ukuthi kuthiwa ama-elections next year abakhona uNkulunkulu angenele ekuwineni iparty mhlawumbe yona siphosike sibone mhlawumbe impilo ngaba ngcono ngoba eyi abantu bekhaya badonsa nzima mani impilo laphana ayikho right man yabona lathi silapha nje sesithe ukukhula saqina uyacala ikhanzi ofika ngenzini akhonokho uzosuka lapho nakho lapha nje kuyimali nyana ngesikhathi sokuphelela ekhaya yabona imfleka suke kuthiwa mhlawumbe kuyangena yangene nama-views amatsha lama yabona nje ukunothukuplement into yonke
salibonani salibonani ku-studio 7 igama ngingunkosi lamandla chuma ngokuzalwa ngisuke emflabhuze insiza ngokuhlala manje ngihlale e-South Africa ngithi hhayi siyabonga iindaba zinezikhipha zona ingabe liyahlala isiphi indaba njengakhonokho ngithi hhayi abantu bezane PF abayeke ukubulala abantu abayekele ukubulala abantu bangabulala abantu besabe umfana omncane uchamisa abayekele ukuchamisa ke ngene esitulwe netshintsha ilizwe etshintsha iZimbabwe kukubele eZimbabwe entsha umbuso omutsha ngaye sihlale egangeni bayekele ilungise ngaye sihlale egangeni ngokuba eZimbabwe akuhlaleki into zomile eZimbabwe zomile izinto kungomfana lo omutsha ngake ntshintshe amaxhegu layo ke phumule
salibonani kwi-studio 7 libingelela lonke bantu benkosi bantu abahle bantu abathandekayo lina elisinika indaba ezimqoka thina lapha esithi siseZimbabwe esingazaziyo kodwa nxa sewukini hawu sizizwa kuhle zonke linjani bafowethu linjani lonke inkosi libusise ngomsebenzi eliwenzayo mnudabeni lalo ngathanda ukuthi khona ngabe liyaphuma phakathi ekuseni kwangomvulo ngolwesibili langolwesithathu yikho apho eyabe lilethuka khona kule ndaba lapho engithanda ukuyethula indaba kajonathan mo kanti ujonathan moyo ukuthatha kuphi ukuthi khona uchamisa ule phakathi elitsha ibandla elitsha selivuli ibandla lelibendwele likhona sintshibizo ngenxa yesenzo sikamonzora lezanu yakhe babe futhi basidlalise kubi ngakho-ke umfana omncane waufana wakhona kuhle ukuthela abrande iphathi yakhe ngebizwe elitsha elitshatshatshatshatshatsha yelo yes ye ujonathan moyo vele angafike elinge vele ukuzingenisa phakathi kwalolu daba ujonathan nxa wayengumuntu ngakabalekanga lapho ujonathan wasithwalisa lukuhlubhu ngesikhathi sikamugalo iphosa le-ipa yayingeyakhe angazathi mvuluzela thina kame 2023 bazafona ukuthi yelo yenzani sokuyisikhathi sethu-ke kathethu isikhathi sethu kule ngoma le yama-soul brothers ebekezelani madoda sekuseduze lapho esiyakhona and futhi njalo sesifikile siyenza yasawundi ngewoningi mfana ngaphinde umfana kanjeni ye lani linabantu bezimbabwe yayelifuza ukumanyana sihlupheke sonke kunzima akulanto ethengekayo ngisho ukudla akukho impuphu kuyini imali kayikho sikele nzima kame yelo kame 2023 siyanqoba
ukuthi inkondo zilo kuzwayi izekeyabujana mundamwana abani nipolitisi musho wonzeyo ndikari makani akuyena kubamba chisi ivantu babonayi ikukampena mulungu babonayi ikuzwa muzezo wabo kubantu nina chalungu kambo nankhubo takwaye inyika iyapambanikuwo tamba kuthegwa wonse muzezo wokoti abewazapu abewazanu abewazanundoka abewatripusi chizobo chiramukulisa nabamusoja nabani zwake uli munyika yazimbabwe abalikuye bakachijai mapenza yeyi ani nkondo zili kuzwalo mwalangalako maningi ivantu balokukhuta kwezanupie balanti bangabasomezekwa balya mmali ya zanupie mbi ivantu balamanguzu ake yabuja banani ndi ivantu balamanguzu ake yabutula bananyina ndipenzitiwe alyo mulinoni ansochevo ningatakwepo yobuja imali zakuula kuti munthu ajigwe mphuzi asi mmali zakuja kukukozya maticha kakukozya manesa amadhokota vamwe vonse vapereka muli sulumende taziope but izakujya vanhu kuti munthu akajigwe mphuzi imali chamushoboli bobo chiri munyikezo yatimatokale kapo kuchinje fulumende kapo sikotatu anto dalumbalo
Studio 7 lijalonge konorapo dukabili lonke nje elikustudio siyathaba ukwepukela izindaba ezimnandi apha siyacela ukuthi ake liqhubeze imilayezo le akukhulu lo okuthiwa kugawule lo akahlale phansi achume uyakwazi ukuthi etsholotsho kwenzakalayo engabe belokhu egijima ekhuluma into zakhe ezingenancedo akusincede ngalutho thina abantwana bayadubeka imtshele akugawule akahlale phansi achume sekhulile arun ibhizinisi yakhe engaphungi ukugijima lezinto ezingase zimncede
ninjani bantu e-studio 7 ithona njani thandekile Tungamili Ivansi Ndanonoka Ngiyalicela bantu benkosi kade ngafaka ama audio amngavalo hawu ake livale shuwa ngike mphendula ugawulelo kade ugawulo hlala ngaphene ehlala ithotholo lapho kwaphela khona abantu hawu gawule kambe siluthamisa gawule ngawena uzaqonda uJonathan ungcono wabalekele ekhinye wena ulezibhuzi ekhinye ngibone ngani ngawula yasa zobuhla banyosi bye bye mandobe mdupa lake libala ama audio ami ngiyalicela basakaza abathandeka.
Allah ukebe kungamazi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuzemelika ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo yezitolo, abanye sebesola amacebo kamongameli Joe Biden okuzama ukuvuselela umnotho welizwe. Ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19, uBiden wasungula inhlelo ezimbalwa zokuhlenga uzulu ebunzimeni obukhona, imisebenzi isivaliwe. Kodwa kukhanya akuncedanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ezomnotho yebo kazimanga kuhle, kodwa yinto ebizela izakwenzakala kungalandaba yokuthi ngubani ongu-president, ukuthi ngubani umongameli. Isikhathi sakhona i-recession yeza, akuqali namuhla ukubonakala lokhu. Kuye kwenzakala I think ama-early 2000, kwazokwenzakala enxa ko-2008 lapho sabona khona i-housing market ingantwa imanga kuhle. Njalo siyananzela ukuthi lokhu akwenzakali eMelika kodwa, umhlaba wonke jikelele izinto, intengo yezinto ikhwelile. Ungakhangela izimota zikhwelile kakhulu, ama-price ezimota amanye sedabu. Ukudla emagosa kudura kakhulu, ungakhangela le-fuel la iyadura kakhulu. So uma sibekhaya ukuthi imbangela kuyini, imbangela ukuthi vele i-recession iyavuya kulo mqanso, kube lokwehla, kube lo mqanso, kube lokwehla. Owathe singantha siyaqanswa ngobuzima njalo siza kwehla ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ungathi uyabheka impi ye-Ukraine, i-Russia, iphambanise kakhulu i-supply chain yokudla.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika lisiba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe?
Hayi, ngombono wami angiboni ilizwe leMelika lisiwa lizwe litshaya ngamadolo phansi, ngoba ilizwe elile mthetho ethize. Ilizwe uma sikhangela ama-reserve bank alapha ayasebenza gadalala ukuthi alungiswe ezomnotho. Sikhuluma nje siyabona baya-adjusta interest rate, bazama ukuthi be-correct izinto. Yebo, siyabona o-stock market, siyabona ama-bitcoin esiwa, kodwa iqiniso ukuthi kumele lokhu kwenzakala ukuthi belungiswe izinto, ngoba besibona i-housing market isikhwele kakhulu, abantu bangasifanelisi ukuthi bethenge izinto. So mbona ngani kuzalunga okuyinto kwakhona? Yebo, kungaba le-recession, awuqali namuhla, izabuya ihambe. So hhayi, elemeli kambonani lama-safeguards aqinileyo, mbona ngani imithetho yalapha, le ngatsha ezikhangela kweze-economy zizobheka zilungiswe, kwenzela ukuthi uma kusonakala abantu bengadubeki kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi ongayinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye bayaziphuphela.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.